Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa obulewe yi COVID-19 izolo, kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus esikhathi sinye. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala ePTUZ ikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye.
So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution yelizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela.
Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo, njalo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera.
Mkhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alithumi engelawo amanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Yedwa ubulewe yi COVID-19 izolo elizweni, kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus sikhathi sinye. Kulabantu abangamathumi amabili lasithoba minombili 28 abasinde kugcikwane leli izolo, kuthi asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamathumi amabili lasikhombisa 227. Abalegcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7725. Inkokheli yamatitshala eyenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ebalisa umkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraure labanye bakhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje kucala labo elokutshengisela nyakenye. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa laye oyetheswa leli cala.
Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni including uIgwetalalo and board member uDag Coltart, lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Truly. So kuyabe kulami umnumzana uMasaraure, then labanye abahlanganiswe yethu sabotshwa ngawo mhlaka 23 August 2019 emahofisini eMinistry of Finance, lapho kade sizama ukutshengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho u-Criminal Law and Codification Act, section 46. Kodwa siyabona ukuthi thina vele asila cala ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi, ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu kodwa lungaphuthi. Ubona ngani seluzafika yini emaphethelweni, njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisithi alilacala? Ubufakazeli labo ngobokuthi
thina since last year mhla ka 23 August sekuqase ukungena emthethwandaba mhla ka 24 August 2019. So beloku sibuya singena and lokho ngwesi 13 singena i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele sithina silicala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungelo lethu iku-constitution yelizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela i-collective bargaining, and section 59 ye-constitution yelizwe leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengezisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asila cala kodwa yindlela kade funa ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa sebenzi orungaba balise lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist, bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawatshengisele, ba-exercise ama-rights abo. So yiyo icala elizama ukusetshenziswa against us njengesisebenzi. So thina vele asilacala nqwa iconstitution elizweni lethu yasivumela ukuthi siyenze konke isakuyenzawo mhlaka 23 August 2019.
Umnumzana National Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Lela kwamanzi luya lusiba ulubi kakhulu kobulawayo. Sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana le-cholera le-typhoid ngoba abantu sebenatha emthonjeni abayigebha duzane lezitishi zengcekeza. Amanye amalokishi abikwa esedlulise iviki engelamanzi empompini. Umkhuhlane we-typhoid wona uke wahlasela eluveve wabulala abantu abedlula ichumi kunyanga ezedluleyo. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, ikhansili ithi amanzi asesilela emadamu njalo amasela ahlala intshontsha intambo zamandla kagetsi okubangela ukuthi imitshina empompa amanzi ingasebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alichumi engelawa amanzi. Namhlanje nithenga ngeli timetable ekhishwe yiCity Council ukukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma eziyizwe ezinathe emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ungani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nanku ke thina sifisa ukuthi i-council ikwenze ukuze amanzi angabili hlupho kusasa. I-council ibambisane lohulumende singathi i-central government. Kakuqediswe ukulungisiswa idamu legwayishangani leliyana ngoba yilo lingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona yiyo i-long term measure. Kodwa ngasikhangela okusemaduzaneni lapha sithina thina i-city council kayiyelungisisa amadamu lapha ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line. Amadamu kujwe kuhle laphana konke lokhana kunqabulabotshekesha laphana khishwa inhlabathi lyana uzekungamadamu egcwala agcwale kuhle. Sibese sithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amaphayiphi asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu. Kabafaka amaphayiphi aqatha azakwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma-reservoirs labo criterion lawo magwega abaye babafida amalokishi amaningi lapha kwaBulawayo. Sibese siphinda sithi khona ikhansili kayicabange ngaphandle kwebhokisi lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka ama-solar pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa la ma-jojo tank lawa esingathi ngama-water kiosks kwenzela ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje lenje 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 sokulama water kiosks apontshelwa ngama-solar ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology ikhona yokuthi amanzi aponjwe ukuze ukuthi abantu bangathwali nzima. Singaba la ma-jojo tanks lawa esingathi ngama-water kiosks apontshwa nge-solar izigaba ngezigaba emalokitshini lemalokitshini uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi baza bathola ngapi.
Udaba lwenu lokumangalela ikhansili phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno soloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende labasondela laphana labantu becouncil bagcina begijigijima besiyafika khona phana hayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa ke esisuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside. So kungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesikha ezihotsheni lezi lamasuwa. So kungenzakala ke abanye bagcine bewanathile futhi amanzi ahlangane lengcekeza enjengale yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo ke inhlanganiso yethu iBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi yahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Khonokho ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo daba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. uMnumzane Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba United Nations General Assembly namhlanje, lapho akhangelelwe ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya zethulwe. Umphathintambo kahulumende obonanga ezobudlelwano lwamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uchayele umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ihlombe ngokucanda indlela ngalolu daba kulowo mhlangano ngomvulo. Umongameli Ramaphosa yena ongumgcinisihlalo weAfrican Union utshele lumbuthano ukuthi ngempela kufanele izijeziso lezi zesulwe kanye lalezo ezetheswa eleSudan ukwenzela ukuthi amazwe lawo mabili enelise ukulwisana legcikwane lecoronavirus engelampambaniso. Abaphatheka kulomhlangano basebenzisa omabonakude njengoba kungahlanganwanga mathupha esigodlweni seUnited Nations eNew York khonapha kwele Melika njengenhlala yenza minyaka yonke ngenxa yegcikwane lecoronavirus. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Cause sibili iqiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangela ukuthi ayikhulume efika e-United Nations General Assembly ngomabonakude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isi-record liyana eyakudala ethi ngaba le scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusase into entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhitshwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kube lokho kukhulu ukuthi awakhitshwe ama-sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emeleli Africa Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelokukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili loMnumzana nomongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungane babo ube ngekaweqe ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sisindo okuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe okukhulumile. Of course uhulumende wethu enjalo yayithathela phezulu ukuthi le-South Africa lo mongameli ukhulumile ukuthi ama-sanctions eZimbabwe akhiphe. But okukhulu ukuthi asilungiseni indaba eyenza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokhu esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli uMnumzana Mgabe nxa esezakhuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu and ngesiqinisoke sivile sikhona hayi kuzasithatha isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethule ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba senziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe akunzima. Ngamboni sibili ukuthi abantu bangasukuma e-United Nations ngendlela babesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha asekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hayi, angiboni sibili besiba lofutho lona lolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lena lolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi. Lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.
Lo ke uMnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi odokotela bethesa uhulumende icala lokuqinisa izimiso zokuthola imvumo yokusuka elizweni. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi umthethwandaba weHarare uzethula lamuhla isinqumo sokuba unkosazana Joanna Mamombe OMDC Alliance ahlolwe na ngabodokotela ababili bakahulumende ukuthi ngempela uyagula na umkhuhlane wengqondo omehlula ukuthi athoniswe icala lokuqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga umsebenzi wenu omkhulu eliwenzayo kanye labathwakazi jikelele. Bakithi ngicela kudalani lezi nyanga ezintathu ngezine ngasangena emoyeni, sengadela ngoba ngabona ngani liyasikhitha alifuni ama-audio wethu, kodwa ngithe ke ngilahlele amancane nanga. Ngicela ke licubule indaba leyi ngilisibuzele ukuthi kanti intethe izindaba zenu indaba ngazikhuluma ngomango weGwanda semajawundini eGwanda, kodwa ngaze ngizintethele indaba ithi ngisemakhalangeni eplant. Kuyikuthini lokhu? Kuyikusikhulisa mbe kukusidelela thina abantu abaningi oseGwanda somajawunda asikwazi ukuthi ijawunda yintobani, kungani kanti sibizwa amajawunda? Ngicela impendulo yakho lokuthi ngesibuzele intethele izindaba zenu ukuthi leli bizo nalo intethele izindaba zenu lezo zingamajawunda indaba zigoqela lathi sahlala sabizwa amajawunda singazibi jawunda yintobani? Akusisidelela khonokho na kubumbani phakathi kwabantu? Ngiyabonga.
Mr. Chamisa, it's over in MDCT. It's over, Mr. It's your chance. MDC Alliance Chamisa. People know your name.
Know your name.
They know your name. Go back there. Another chance. It's your chance. This is your chance. So I say, okay.
Take care of whatever you want to take.
My party is MDC Alliance Chamisa. That is the people's party. Who's going to take your name?
The actions zabo abazenza ngathi nabantwana be crash ahambe behle naphansi kwefuba kuzuthi ngoba yiza iyasebenza nje uzibasala befu nobody is going to happen abayibheke ke
as to me kule nto abantu abangayiqapheli bezarhaka ihlazuko bakhuphe kumsora komeje bazasala befu abantu bonke bebadizithile people watching them babahleka nje.
Salibonani bantu be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Umbono wami nge-MDC kaMakhuphe, ngiyibona ivele ingayisiyo i-MDC, ngizibonela nje izano. Abantu nxa bengananzeleli ukuthi izano, bazadlalisa amavoti besithi bavotela MDC kaKhuphe. UKhuphe uthengisa isizwe seZimbabwe, akathembakalanga. Sesibonile konke okwenzakalayo. Mina umbono wami nge-MDC kaChamisa, ngendlela sokubangiswana ngayo ibizo elithi Alliance, ngibona ukuthi uChamisa ngayimi, ngabe ngiyashintsha ibizo kuphela, kuphele lokho, ngifake elinye ibizo. Abantu abalandaba le bizo, imuli yeZimbabwe ayilandaba lebizo elithi Alliance, ayilandaba lo mdulo okuthiwa yiMorgan House. Abantu beZimbabwe bafuna i-leadership eqondileyo engelabugwerekwere, angatshintsha ibizo kambe elinye ibizo, bazamvotela kuphela abantu, uzawina kuphela, ngoba abantu abavoteli ibizo abathandi ibizo, bathanda umnikazi webizo. Akatshintshe ibizo kuphela, kuphele lokhu, ngoba dingeka ukubangiswana kwamavoti ayabe votwe ngabantu. Bazamthathela wonke ngoba i-MDC Khuphe ilosekelo, i-MDC Alliance ayilasekelo, ayilandawo lapho eceba khona ilalelwe. Kusobala ukuthi i-MDC kaKhuphe yizano. Abantu be-MDC Alliance bayahlukuluzwa, benziwa konke oku
ubuhlungu asikaze sizwe ngitsho kwelanga elilodwa kuthiwa kulomuntu weMDC kakhuphe ohlukuluziweyo. Bonani bantu beZimbabwe ukuthi lithengiswa njani ngumuntu ongumama.
Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangelo esivela ngapha kwele Melika. Inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zeMelika izolo zitshengisela ngemva kokuba umthethwandaba ufumane amapholisa amhlophe angena endlini kankosazana Breonna Taylor edolobheni leLouisville amdubula wafa ekuqaleni komnyaka. Abantu emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Louisville lamanye bangene ezitaladeni belamabhakane alotsho ukuthi kumele abadala icala lokubulala bajeziswe. Iningi labakade betshengisela ngabamhlophe. Kolunye udaba, iziphathamandla zempilakahle bezisethula imbono yazo ngemizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus edale Lady House. Ingcwethi lezi zivumelene ukuthi azisoze zethule ijekiseni yokuvimba igcikwane le-coronavirus nxa zingasuthisekanga ngalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State lapho ahlala khona.
Igcikwane eWashington State kuloko kungelamehluko, abantu baloku besebenzela ezindlini, ama-restaurant lezinye izindawo sezavulwa, but abantu inani labantu abangabandawonye lilokwe liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje, indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzelele ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-mask lapho siyakhona, abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezitolo zilama-sanitizer bami phandle, nxa ungela ungafika ukhohlwe i-mask bayakupha ukuthi ugqoke ungakangena esitolo. Ngeke ngalalela nje indaba kulezi nsuku, kulamaviki edluleyo abantu abafive inumber zabo besezehlile, sezisehla labatholakala belegciwane. Kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi, bathe khona iviki yona leyo inumber zabantu abafileyo zikhwelile mbitshana, lama infected zikhwelile mbitshana, labafayo lazo zikhwelile. Lapha isikolo angathi engikuzwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama private schools abalama control lama facilities abo, abantwana baloku befundela baqalisa nje, asebeqalile bafundela ngkhaya, kakulamuntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele ijekiseni yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19, kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelilanga uyathi khona in 2 weeks kuyabe sekule vaccine, wathi ngaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina esengufundile ngakunanzelela ngoTrump ukuthi uTrump uyakhuluma izinto and nxa ekhuluma uyabe kwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani. Ufuna zona zani iziphuphu ezasala zilokuze ezimlalelayo ama supporters akhe ukuthi angaza khuluma ukuthi khona ngiyenze lokho ababuzi. Kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asethi vaccine zaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson, bathi bona i Jackson izaba khona mid next year, omunye uthe April, omunye wathi July.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Mbuni owe Zimbabwe ehamba no Master AG ye yena oka Jerusalem apela ingoma ithiwa yona Melody. Ngakugcilisa lo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala APDUZ ikhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo, njalo sekusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voaindebele.com.